Untokozo Msipa oyekhankasela ukuba umnumzana Xavier Kasukwere angene kukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2023 ngomunye wabafisa ukuba umsekeli kamongameli uretired general Constantino Chiwenga angene esikhundleni sikamnangagwa ngo-2028. Uthi kulihlazo okuzanywa ngamanye amalunga e-ZANU-PF afuna umnangagwa ahlale embusweni.
Mina njengomuntu omutsha njalo ongunobhala jikelele we-General Chiwenga Voluntary Supporters Association, ngithi le nkulumo ka-2030 yokuthi uba uMnangagwa aqhubeke ebuse esembusweni kuzofika u-2030, njengomuntu omutsha ngibona ngani bayasihlolela. Thina njengabe-General Chiwenga Voluntary Supporters Association sithi khona ubaba uMnangagwa isikhathi sakhe sokuthi aphumule ayedlala labazuku lepulazini lakhe sesifike.
Umnumzana Matthias Mdlungwa owayekubandla le-Citizens Coalition for Change elalikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uyakusekela lokhu.
Labanye abazabe bekhuluma lokhu angibona vele ukuthi kuzaba lenkinga ende kuzaba lama-strikes, kuzaba lokuhluphana lokuchayana ngabantu abangafuniyo because abantu vele lokhu abafuni ukuzwa. Kulezinye izinto esifanele ukuthi sibe sikhangele zona, izinto zendlala ukuthi singathola ukudla njani.
Baningi abatsha abaphikisana lokwenziwa ngamalunga e-ZANU-PF athi uMnangagwa kumele ahlale embusweni. URaymond Dube okuhlangothi lwabatsha kubandla le-Movement for Democratic Change ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora uthi kuqakathekile ukuba abatsha bebambane ukuze kuvinjwe okuzanywa libandla elibusayo. UDecent Collins Bajila omele iluveve Makhandeni edayele ephalamende laye uyakusekela lokhu.
Kungabi lo muntu ozabusa kokuphela, lokho sibili yinto enhle ukuthi njengoba isintu sithi kusinwa kudidelwana, sincedisaneni sinjengabantu ukuthi sikwenze lokho kubonakale, sibe lati le experience ka-former president ophumileyo ngoba isikhathi sakhe sesiphelile waphuma ngokuthula.
Abamele inhlanganiso ezizimeleyo labo bathi abakubandla le-ZANU-PF abafuna ukuba kungenziwa i-referendum lokhetho ngo-2028 njalo lokuba uMnangagwa aqhubeke esesikhundleni bafuna ukwephulwa isisekelo sombuso welizwe. Kungaguqulwa isisekelo sombuso welizwe osesikhundleni sikamongameli okwamanje kavunyelwa futhi ukuba angene esikhundleni lesi. U-Ashley Funye omele inhlanganiso zabatsha phansi kwenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition uthi sesifikile isikhathi sokuba abatsha bazibumbele elakusasa ngokuphikisa ukufunwa ngabasekeli bakaMnangagwa.
So kuyasizwisa ubuhlungu and akusiphathi kuhle ngoba ngama-opportunities okumele ebuya kubontanga lathi sibe sithola ama-elevation, sibe sithola ama-promotion ngoba nxa abanye beretire kutsho ukuthi kulabanye okumele bengene.
Kodwa uTaurai Khandishaya isikhulumeli sohlangothi lwabatsha kubandla le-ZANU-PF esigabeni seHarare uthi kumele abatsha bezinuke amakhwapha. UMnangagwa sekhulume kaningi ukuba kafisi ukuqhubeka esembusweni kodwa ezinye ingcwethi kwezombusazo zithi amazwi akhe la ngokuvala uzulu amehlo ngoba kukhanya efuna ukuqhubeka esembusweni. Udaba lolu lwakhulunywa emhlanganweni we-Annual National People's Conference lapho okwathathwa isinqumo sokuthi uMnangagwa kumele aqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2013. Abanye abalwa impi enkululeko lamanye amalunga e-ZANU-PF batshaya phansi ngenduku besithi kabavumelani lakho lokhu ngoba uMnangagwa usehluleke ukubusa ele Zimbabwe. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.